okwenziwe ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelule isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi bangayenelisa ukuthi bazise. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela ekungalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube leqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola i-vaccination kuyenelisa ukuthi kugwemeke umkhuhlane. Ngoba kuseyinto efanayo ngoba nxa kukuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekelwe benjalo kube ukuthi ngundoda sibonele amazwe lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganiso ukuthi asize angasizi esikhathini esinzima esifana nalesi. Mbone ngathi kuya kufana lokuthi kudlala ngesikhathi ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusesela ama-lockdown kodwa abantu basa-travela basahamba kwezinye indawo. Ama-contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabe ungaphelanga ngoba still abantu bayabezahamba bewuthapha khona lephandle babuye lawo.
Ngezinye indlela nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, ubona umehluko ukhona naye kakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwelemelika?
UBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owake waphila yedwa emhlabeni njalo ayikho noma kungabe kukuthi ungubani noma ulamandla angakanani angiyekoze waphila wedwa emhlabeni. Ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuyake kusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu. Ngesikhalanga kulesitsho esithi chadlanzwa shasuka mumbeleko. Kusho ukuthi ungathi nxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima walobo suje kuhleka mhlawumbe ukuthi uzithulela ungasizi ngalutho, kukati kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelele ngenxa yokuthi awuzange wayancedisa umakhelwane wakho ukuthi agweme noma avimbe into leyana ukuthi ingamemetheki. So ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa ukuthi yi-global village, kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile e-Africa, ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse-Europe noma kuse-America engabe sefikile noma kungaphi komhlaba. Okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane njengoba sazi ukuthi lathi liqalise e-China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yase-China kuphela, kodwa-ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into leyo iyamemetheka lula.